Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobho, njalo uhlupho lolu lwengezelelwa ukucitshwa kwamagetsi mahlayana.
Kuvulele ijambu lethu aphanywe mhlaka 29 October nebo kuzasinapha for 2 after this. Of which you are contributing to the 144-hour
shift. Kwezemidlalo, sixoxa nesiphathamandla seqembu leHighlanders uSihlangu Dlodlo.
Ukuthi ngingena kuma-formal structures ngiqale kuBantu Rovers lapho engangingu-chairman khona.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali bakobulawayo bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobho, njalo uhlupho lolu lwengezelelwa ukucitshwa kwamagesi mahlayana. Sixoxe lo Councillor Khalazani Ndlovu ka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yalelo dolobho, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ngalolu daba.
Udaba lwamanzi lona lokhu liqhubekela phambili, nodaba lwezisa konke kuyafanana. As I'm talking, izisa eNtumbane I think ngu-day 3 singela siku-Black Sea ukuya ebusuku, maybe for 2 hours or 3 hours elicishe. Ngeke ngibambe kakhulu izisa ngoba ayiqe department lami elitheni. Kodwa-ke isimo samanzi siqhubeka sisiba nzima, ngakhulu ngoba okunanzelelayo ukuthi la maphayipi ethu lathi singabahlali siyavandalize amaphayipi. Xa amaphayipi evandalayiziwe sokumele isikhathi kudinge imali kube lesikhathi esithile sokuthi amaphayipi alungiswe. Ama-resident ngaleso sikhathi abesaka amanzi kathesi sekuchisa, sananzelela ukuthi ase-evaporate. Sivele thina sivulele idamu lethu aphanywe mhlaka 29 August nebo kuzasinapha lasta for 2 weeks. After this sesingasela wona ama, of which you are contemplating ukuthi seku-144-hour shifting. Kodwa-ke hhayi sisathangele ngoba kodwa indlela esibona ngayo 144 yingayincedisa ukuthi siqhubeke sile manzi sesiba ku-rain season, ngoba the 120-hour shifting program is already struggling. This is informed by our 21-month rule, and if you continue on the 120-hour shifting, the system will collapse totally. Singagcina singaselawo amanzi. Fine, sinawo amanye ama-sources esifithi ukuthi ngawo uyayenza i-aquifer Fountain, i-aquifer esentisa mganini, ngama-aquifer adinga imali yokuthi siwagebhe. Kodwa-ke sizayithatha ngaphi imali, we are still appealing to the government ukuthi basikhangele lathi kwenza ukuthi sithole imali, mhlawumbe basidiclare abantu abasebelodubo olukhulu lwamanzi ukuze sihawukeleke ngayi-donor community, basincedise mhlawumbe singathola abantu abangasincedisa ukudibha ama-bonds lawa e-Hope Fountain ngekhetha mganini.
Sabona kumalanga edluleyo umabhalane we-council umnumzana Christopher Dube evisa umhlangano wesiphangephange sithi abantu bebuye kuzokhulunywa ngodaba lwamanzi.
Sasisiyayazisa izakhamizi isimo sokuthi sesivulela amanzi idamu lethu kade siligcinile, sibayazisa ngama-possible aquifers esilawo, sibayazisa ukuthi into esingalayo kuphela yi-funding lamaphayipi ethu adubukayo, labantu abasitshontshela amanzi besebenzisa imoto ezingalinganga mhlawumbe zamakhiwa besiyadrowa amanzi endaweni zekhethu iPangani.
Yilipho ongalitshiyela abalaleli?
Ngiyabonga ngingatho kubalaleli ukuba ngalesi sikhathi sobunzima esiphakathi kwaso singubulawayo sinxuswa i-good communication, inhliziyo zibe mnene yithina ama-resident nokhansila le-management, ngoba akula muntu one-control over this situation. Wonke umuntu uyabona lesi simo sinzima.
Lowo ngukhansila Khalazani Ndlovu kaWard 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yakobulawayo. Kusenjalo uhulumende uthi ule mizamo yokuthuthukisa inhlelo zamagetsi elizweni ngokulungisa ugatsha luka unit 8 esitishini sewangi. Njalo uthi uvumelane ukusebenza lenkampani yamagetsi eChina emhlanganweni obukulelo lizwe oye Forum on China Africa Cooperation owalonyaka. Ngesizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaba Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Nkosi Khona Sibanda owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka ka-2024. Sikhangela ukuthi abatsha bengabhalisa njani kulolu hlelo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship luhlelo olukhangelele ukuthuthukisa lokuqeqetsha abaholi abasakhulayo abavela kumazwe ahlukehlukeneyo eSub-Saharan Africa, iZimbabwe la ebaliwe khonapho. Lolu hlelo luqondane ngqo labaholi abaleminyaka engamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu, 25 to 35 years. Lolu hlelo alukhethi budlili, wonke umuntu nje ongumholi ozaziyo ukuthi umholi esigabeni aphumakiso uvumelekile njalo futhi ulelungelo lokuzithola la ephatheka kulolu hlelo. Lolu hlelo lukhangelele kakhulu abaholi abadala umehluko uzabela abaphila kizo, ngaba ngumehluko kwezamabhizimusi, ngaba ngumehluko kuzulu wonke nje jikelele, ngaba ngumehluko even kwezokubusa kwezwe. Njalo kuzungena kulolu hlelo kumele apply kule application form ekhona engazuzwa noma ngubani ngobani. Apply kulolu hlelo uyathola nje ama steps akuholayo ukuthi unga applyela njani kulolu hlelo lweMandela Washington Fellowship.
Abanengi amathuba abawatholi ngenxa yokuswela ulwazi. Kulendawo na ezikhona lapho abangathola lolu lwazi kumbe abantu abangaxoxa labo uze baphathiseke ukuthi benelise ukuthi babhale ama-application angabancedisa ukuthi baphumelele ukungena kulolu hlelo?
Yes, khona indawo lapho ulwazi olungatholakala khona ebulenjini enkundleni zokuxhumana. Bakhona kakhulu asebenze ama video bechasisa kabanzi ngokuthi umuntu angazithola engene kanjani kulolu hlelo. Akhona ama video enkundleni ye YouTube, akhona ama video ku Facebook achasisa kabanzi ngalolu hlelo esenziwa ngabantu asebeke bahamba lolu hlelo labo chwepheshe abanye abahlukehlukeneyo. Kuleli eleZimbabwe, ihofisi lamanxusa aseAmerica phecelezi US Embassy in Zimbabwe izamile kabanzi ukuthi ibe lezinkundla lapho okungabelwana khona ngolwazi lokuthi umuntu angangena njani kulolu hlelo. Njalo futhi bazamile ngamandla onke ukuba lama programs achasisa kabanzi ngalolu hlelo. Lathi sinje sikhona esesike sahamba kulelu hlelo ukuthi singancedisa enoma ngobani ngobani ofuna ukuncediswa ngoku-applyela kulelu hlelo, njalo futhi sinika lama guidelines.
Labo abakhangelele ukuthi labo bebe bejikela ama-applications abo, yiwaphi esingathi ngama-tips ongabapha wona ukuthi baphumelele ukungena kulelu hlelo?
I-tip yakuqala engayipha labo abakhangelele ukungena kulelu hlelo msakazi ngeyokuthi apply. Ungabuloko balisi, ungabuloko utshona ngapha la ngapha, apply. Tip number 2 ngeyokuthi zithembe, ungazikhangeleli phansi. Wona lowo msebenzi oyenzayo esabelweni sakho uyaludala utshintsho empilweni zabantu. Uyazitshintsha impilo zabantu, uyaziguqula impilo zabantu. Njalo futhi ungabi le ngqondo ekutshela ukuthi mhlawumbe okwenzayo kuncane, kulabanye abaholi abenza ngcono kulawe, kulabanye asebeqeqetshe bafika kukuzinga elithile elithile. Konke lokhana akutsho lutho. Wena zethembe ube kwazi ukuthi indaba yakho, umsebenzi wakho lakho konke okwenza esabelweni sakho kuqakatheke kakhulu. I-TPS 3 msakazini yokuthi khuluma udaba lakho njengoba lunjalo. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship liyaqakathekisa kakhulu esingakuthi storytelling, ukuxoxa udaba lwakho. Baxoxele abantu bebekwazi ngokuthi wenzani esabelweni sakho. Wena wakubona sengathi kuncane kodwa kuyawudala umehluko, kuyazitshintsha impilo zabantu.
Ungasichazela nje ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship lungaphathisa njani abatsha ingakhulu abaseZimbabwe?
Uhlelo lolu msakazi luyayitshintsha impilo yomuntu njengoba luyitshintshile yami. Lolu hlelo lukunikeza ithuba lokuyafika eMelika uxhumane labanye abaholi ufundiswe ngobuholi zingcitshi ezaziyo ukuthi ubuholi obuqotho buyini. Njalo lolu hlelo lunikeza amathuba okuxhumana labanye abantu abenza umsebenzi ofana lowakho abangakuncedisa kakhulu kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wakho usiya phambili.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Nkosi Khona Sibanda owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Abafuna ukubhalisa kuphatheka kulolu hlelo balakho ukubhalisa kungakedluli olwesibili mhla ka-10 kuyona linyanga. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje.
Ngilo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zizo zonke. Namhlanje bambele umthembo zithembayo uGibbs Dube. Sixoxa lo baba uMpumelelo Mkandla. Yena welaphayo njalo uthi yaboniswa emaphutsheni.
Indaba engingayo kakhulu yikukhuliswa lokuthathana kwemizi yabatsha ukuthi iqiniswa njani imizi yangkhona ngoba uhluphe ehlangana lalo kakhulu 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 lapha ebantwini abatsha kulokungathembani okukhulu kakhulu ukungathembani kwangkhona okulokucabangelana into ezingayisizo balutshwane abantu abatsha bacabangelana kumbe bafiselana into eziyizo nxa umuzi wabo uzowakhiwe wonke umuntu sethanda ukulalela noma ngubani omtshela ngomuzi wakhe kube kathi lihlangana lahlangana libabili lalungisa laze lafika esigabeni sokuthathana la chata kwalotshola kwenziwa yonke into kodwa inkinga esesilayo kungenisa abantu abangayisibo kade bekhona ngesikhathi lihlangana njalo bona abantu kade bengekho khona apho ungacabangeli ukuthi abaningi bangkhona bakufisela ukuthi uhlale impilo engcono abaningi kakhulu bakufisela ukuthi ngakho uyadilika abanye bafisela ukuthi ngawo ufana labo abanye bafisela ukuthi ngakho uyaphela sesibuyela emuva ekuqaliseni kokuthathana kwangkhona uyathatha kuvunyelwane kulotsholwane kukhitshwa izimali kutshadwe kodwa uthi uyakhangela isikhathi eside uyabheka isikhathi eside uthole ukuthi bona abangibo kankosikazi kabasakufuni abangibo kababa kabasakufuni kodwa umuzi ungoweni lobabili kudala ke eqinisweni kwakuhamba ngendlela leyana eyokuthi umuntu ongumama wayethi lingathandana lotsholwe alotsholwe nxa kusiba lomtshado kube lomtshado kwesinye isikhathi kwakusendwa ungalobolanga umuntu ezala abantwana abanye obaba balobola vele sokukhuliwe sesikhulile sinje obaba bangkhona bengihambisa amalobola abanye abantwana bazilobola okuthiwa yikuzihlenga abanye bezihlenga kubo malume abanye bezihlenga kubo khulu abanye bezihlenga kubo gogo lapho abakhulele khona so wona lana masiko kathese abantu sebehlupha ngoba lingamfundisa ngumntaka ngumntana nentombi ngumntana ejaha ngumntaka abani ofundiswe engaqeda konapha isikolo efunde ngemali zabanye abantu ephile ngempilo enzima ekhuliswa ngabanye abantu okungayisikhonga kibo uselahla amasiko usebaleka usekhumbula abakibo usebuyela lapha angakhulelanga khona ende wona lana majoyi izifungo ezifungwayo nxa usukile ungakhunganga ungabonganga ukuthi wena ukhuliswe lapha vele ekugcineni ungazi ube ngubani ugcina kungasakuhambeli kuhle ngenxa yokuthi bona abana babebesonga befunga ukuthi hawu simgcine simkhulise simfundise njengabethu abantwana asuke lapha sibalekele akhumbule kibo yiyo indaba ehluphayo ke manje ekhona ukuthi ake sikhumbule lapha esivela khona
khona kodwa isifungo kuyini
isifungo yimimoya kwesinye isikhathi abantu singakhuluma isifungo sikaningi isifungo yinhliziyo ezibuhlungu ngawe isifungo abanye bayafunga becine besebenzisa imithi engayisiyo besilwa la uzobe sithi mina umuntu ngamzondela mina umuntu ngamfungela akulanto ezihamba kuhle umuntu lwana sikwazi esintwini kodwa esikwazi ukuthi ukufunga kwakhe khona kana yabe bophumoya wakhe ubuhlungu ngawe ukuthi ungalimala okuyikuthi kuba lula nje into encane futhi ukulungiseka lingahamba kumbuti ngoma ufuna omunye umuntu okhulileyo kumbe ufuna omunye umuntu ongalilamula alixabanise aye kukhulumela akuxolisele nxa kuyikuthi uyabhadala ubhadale uzezwa kusukisela lapho into zakho sezihamba kuhle engikhuluma ngakho ngokwemizi imizi yona le kwakuthi kungaba lokunzima okuxokoza kuzama ukubhodwabhodwa ebantwini le ma-church lapha kuzanye ukukhulekisa ukuthi kwazakala ukuthi kanti uhlupho yikuyini olungene khonapho njalo abantu into okumele linanzelele emasikweni ethu yikuthi thina esikweni lakithi sasithi kungafika umuntu umuntu oyisethekile afike kabili ehamba ayebuye futhi ahambe ayebuye kwesathu ahambe lokho lihlala lisilwa sona siyani sethekele sibhaleni phansi lisibala ukuthi kanti uzalani kowena umuzi okulenza lina lingezwana lingaxathaniswa ngabantu abayizethekela abalivakatshela amasiko ethu athi nxa usithi uyathatha sukhulile nxa usukhulile sokumele ube lengane lemuzi nxa usulo muzi labantu khangela okwemuli yakho uthola ukuthi kathe somama bakathesa uyavakatshe kuseni aye ngakibo nxa kuseduze aziye kuyantamba uma usuchayisa ezopheka alikho isiko elinjalo isiko wonke umuntu kwabe semzini wakhe vakatsha layo ngesikhathi bakukhanuke hayi khona ukuhlala ukukhona uyefaka imithetho nxa ungumama uyefaka imithetho yangakini kuba amalukazana bangakini bayekele labo benze yabo imithetho la uzolungiswa kwakho umthetho yilisiko lethu esilaziyo lelo elokuthi nxa sifuna ukuhlalisana kuhle singahlalisana kuhle nxa sihloniphana
belelami wezwa Jesus Banda kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bengibambele umthembo ozithembayo uGates Dube nethemba lokuthi likholisile udaba lwethu lanamhlanje siyabonga
abadala
bayawutshela bathi salu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is a Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana nesihlobo zenkosi ethandekileyo njengayo wonke amasonto ntambama sivuselela umoya ngoba njengoba ngihlala ngitsho nje baningi labalaleleyo njengalesi sikhathi abalemoya edangeleyo ephansi edabukileyo nezizathu ezishiyeneyo yikho ke leli thuba ngelokubana ke sine kancinyane kwesikwenzayo okwemizuzwana lelandelayo ke sizwe ukuthi kambe uNkulunkulu uthini ngithi namhlanje ilizwi esizakhumbuzana ngalo sithola isitestamenteni elidala ngokuloba kwa-Isaya isahluko samashumi amahlanu esificamunye Isaya chapter 59 kufundeka kanje beka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima uba ingezwa verse 2 kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini uba angezwa. Verse 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi. Verse 4 akakho omemeza ngokulunga akakho owahlulela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo labe sibale khona kuyasitshengisa izinto ezehlukanisa abantu loNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Izinto ezibaliswa lapha izinto esizibo esizaziyo singazicathela sizama udlala umacathelana ngazo kodwa iqiniso ziyaziwa ngoba yilowo lalowo muntu ophilayo olesazela ngaphakathi kwakhe lobonayo ngamehlo ezwe ngendlebe uyabona ukuthi lokhu kayisikho. Ungathi uyananzelela lapha into ekhulunywa ngabona kuze kube amahlandla amabili amathathu yindaba yamanga ukuthi abantu baphafuza amanga nje kube sengathi kakula lutho olwenzakeleyo. Umuntu engananzelele kubana amanga kalutho ukuthi ujuka amanga kala sisindo kala ndima kawala msoco aziphelela nje kucine kuvela obala kubana bekhulunywa amanga. Singakhangela ngisho emagumeni abehlezi khona abantwana esibazeleyo amanga abanye ungathi bethweswa inkanda ngawo. Singathi yakhangela lalabo esihleli khona obaba labo mama labo abanye ungathi vele baqhutshwa yiwo amanga enhlizweni zabo. Umuntu onjalo ogcwele ovacuza amanga nguyena lo otshiwo uYisaya ukuthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi. abakholwa uJehova bangeke basindiswe ngombono wami nxa bevele bekhuluma amanga. Iqiniso liyamkhulula umuntu uJesu utsho njalo. Yebo, kwesinye isikhathi iqiniso libuhlungu liyababa. Wena mntwana, wena baba, wena mama lapha egumeni, khuluma iqiniso ukuze izinto zilungiseke ngcono. Ungaqalisa egumeni lakwenu, lo Nkulunkulu nxa usuthandaza kuyo uza kulalela. Asikhulele. Baba Thixo engcweleni, umusa wakho lothando lwakho wakuhlale phezu kwethu. Silazi iqiniso, silihlukanise, lihlukane lathi. Sibulise sonke uze uNkulunkulu azi imithandazo yethu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Zemidlalo kuliviki uEzra Chisa Sibanda uxoxa lesiphathamandla seqembu lenguqu leHighlanders uSihlangu Dlodlo. Asizweni okuningi ngembali yakhe.
Umbangazitha uthi ulwazi lakhe ngezenguqu yilo olwenza wathola umsebenzi wokuphatha leli qembu avele azalwa elisekela. Waba ngumgcinihlalo weqembu leBantu Rovers njalo wasebenza leChickenini wabuya wayake khona ngale uba nguNompembe umatch commissioner. Ulwazi lwezenguqu ulalo uDlodlo.
Bora. Ngithande kusukela kudala ngisupporta iqembu le Highlanders kodwa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngingene kuma former structures ngiqale kuBantu Rovers lapho engangingu-chairman khona ngaleso sikhathi ngalowo mnyaka because I was chairman ngangena kuma-elections awe-PSL ngaba ngu-secretary general ngangu-group yokuqala eyo eyajinja iconstitution ye PSL.
Udlodlo uthi ukuze ibhola leZimbabwe lithuthuke kumele kube labakhokheli abaqotho njalo belolwazi.
Ibhola lethu lifuna ukuthi lizuze abakhokheli abacabanga in terms of profit making, ukuthi every move esiyenzayo ebhoreni kumele isinike inzuzo, kungabi inzuzo kuphela kodwa kube inzuzo ele profit ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi siqhube inhlelo zebhora. Ibhora lethu lingeyami kakhulu kuma-sponsors.
Uyaphambili uDlodlo esithi uhulumende labomunicipal abalomlando wokuthuthukisa umdlalo webhola.
Kuyini esikwenzayo as government and as local councils ukuthi siphakamisele ibhora phambili? Ama-city council la akhona kumele ngaba le-vote vele abalayo eyokunika ama-clubs ukuthi barane ibhora. I-government layo yenze ngokufanayo ukuthi ama-clubs adlale kuhle ibhora.
Uthi indlela yenhlanganiso yebhora yezifa la ye-PSL ezidlulise amaqembu enguqu amagabha avuzayo ngayo ibangela ukuthi umdlalo webhola ungathuthuki eZimbabwe.
Ozifa nabe-PSL ufica umuntu kuthiwa kule abantu aba-inverted pitch kuthi i-fine $2,000. It's kimi mbona ngani akuhambi kuhle. Ikuhle kumele abantu bafayine, but $2,000 yazi ukuthi eZimbabwe lapho ungabulala umuntu le fayine yangikhona mna ngikhola ukuthi iyafika $2,000.
Umbangazitha uthi uzazama ngawo wonke amandla ukuthuthukisa iqembu leHighlanders ukuze lizimele lingakhali ngemali. Ngingu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 koBulawayo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Hayi, ungwenya lo okhulumayo samangwe ubaba kama-twins eChibila laphana. Umka namangwe, umka Mandlovu, umka Sikhathazile Ndlovu. Kuthi hayi, liphile ke bantu abami, liphile. Ubaba ukhona, hayi akula nkinga bantu bami, nkosikazi, hayi inkinga ayikho. Nguwe othandekayo kakhulu lapha kimi. Izihlobo zami zakhamizi zeChibila, ma singaqhubeka ngale ndlela bakithi, angiboni sisiba le development. Isezandleni zethu njalo ukuthuthuka esigabeni sethu kusezandleni zethu. Singathi sikhangelele ukansila ukuthi uzayenza i-development. As long as singabambananga laye bakithi angiboni ukuthi singaba le development ekhona. Ngithi kini zakhamizi zeChibila, ngingumntanenu ngizalwa khonapho kini. 2028 hayi ngicela amavoti enu bakithi. Maningi amaphutha engiwabonileyo kathi esekhaya adinga ukubambana lokuthuthukisa isigaba. So ngicela amavoti enu bakithi. 2028 sindawonye esidiki njengomntanenu. Ngiyabe ngichallenjana lo mjimbi ukansile.
2-7 ngithanda ukubana ngitshayele ihlombe ngomsebenzi eliwuphetheyo, hayi liphethe umsebenzi omuhle ngendlela eqondile. Ngithanda ukubana ngithi ihulumende yeZimbabwe, ihulumende yeZANU-PF iphethe abantu ngocuku, ithwalise nzima amaZimbabweans, ithwele kanzima amaZimbabweans ngale ihulumende. Sokudingakala ke maZimbabweans ukubana sibe ndawonye, sibe lombono munye, sizazi ukubana si le hulumende elocuku, si le hulumende engamthandi umuntu, sifisa ukubana ihulumende lekhona ibe ngeyokunganazelela konke okwenzakalayo sokungumnangagwa kuphela. Sikhangele imfanekiso siyibone eChina laphana, sibona umntanakhe enguye oku-forefront. Okuyinto esimangalisa ukuthi kanti ha, siyi-tech shop yakwaMnangagwa ilizwe. So ubuhlungu sibili, ama-ministers wona wodwa sebekwe phansi, sebengayimuva ngabantu nje abaphila ngokuncenga, abantu abaphila hayi. Ayi, uNkulunkulu akasibone, uNkulunkulu akasinazelele lathi ukubana hayi sesiphakathi kohlupho, akasikhiphe kulobunzima njengabantwana bakwa-Israyeli. Ngiyabonga, ngiyabonga maZimbabweans, asibe ndawonye.
Mthwakazi omhle, mthwakazi omhle, livuka njani basakazi bethu bakaStudio 7? Hayi, kubuhlungu kulaba abe-CCC, abantu ababotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka, bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani, kukhulunywa izinto eziningi. Kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala, uzwa njani? Noma ungasiyena we-CCC, noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje, uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje? Abantu beZANU-PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe, sibonisane ukuthi sonke siyizalwane zelizwe eliyi-1. Singasusa kuphela ingqondo naleyo ukuthi thina hayi thina yithi sibusayo, bese kungathi abanye abantu akuyibona abantu baseZimbabwe. Awukho umnotho ongakhula noma umbani umuntu ongabe investor abantu bakulelo lizwe noma leyo phathe busayo ihlukanisa izizalwane zalelo lizwe.
Studio 7, Studio 7, tshona njani? Hayi, mina ntshonile. Yacela lisikhuzele ubaba lo kuthiwa ngu-Angliston Sibanda. Mangaka ama-industrialist aphuma ema-university every year. Kade sesithi abantu bayekele ukuyafundela ukwenzela omunye umuntu uba ngama-accountant. Mangaka ama-industrialist ahlala ephuma ema-university lama-colleges la. Bezifundisa futhi kungela la ma-grants. Yonke into senza, yonke into zenzela, yonke into. Amazwe wonke abantwana banikwe izimali ama-grants yi-government. Bese bebhadala later, bezuza lama-scholarship, sebenzela omunye umuntu ukuthi yena adlasute, kakhangele izihlobo zakhe. Izihlobo zakhe zegazi zikhona zisebenzi, abalamsebenzi izihlobo zakhe abantu bakhe. Uthi abantu bakhe baza yena ngafa basala bephila njani nxa bephila labantu abanjeya. Labana abantu basegovernment liyana ngokuthi bahlala bedliwe kodwa bengafuni ukusuka, besenza kwenkani bethwele izibhamu. Abantu abanjena ngenkani kususela ngo-1980.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.